soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mtwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 17 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje sihlonyisiwe kakhulu ngohlelo lolu lwezihlanganisa entatheni zendaba. Kuhle kakhulu ukuthi sesizabakwazi ukuthi uhlelo lokhetho luzayo sikwazi ukuthi siluphatha njani njengentatheli zendaba. Sibekwazi futhi ukuthi nxa sihamba sithathe izindaba sikhangelane futhi kakhulu kulolu hlelo.
Ikomishin ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission ifundisa intatheli zindaba ngezokhetho imanyene lenhlanganiso ezizimeleyo.
Engabantu laba ama-national corporations yibo futhi abalethi ihlanyelo lezi ezingama-GMOs. Kodwa siyakwazi ukuthi thina sasisebenzisa ihlanyelo zethu abadala bethu kade besebenzisa for a long time.
Abalimi bemaphandleni bathi bafuna uhulumende aqakathekise ukulisana lenhlupho ezidalwa ikuguquka komkhathi. Umongameli Mnangagwa sekhangelelwe ukusayina umthetho okhangelane lezokhetho o-Electoral Amendment Bill ukuze ube ngumthetho opheleleyo lanxa abamabandla aphikisayo besithi kabasuthiseki ngawo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission namhla iqhube umhlangano wokufundisa intatheli zindaba ngezokhetho imanyene lenhlanganiso ekhankasela ukhetho olukhululekileyo elizweni, eZimbabwe Electoral Support Network kanye lenhlanganiso yentatheli zindaba iZimbabwe Union of Journalists. Kuviga uAnastasia Ndlovu.
Abantu abadlula izigidi ezinhlanu sebebhalisele ukuvota eZimbabwe emalungiselelweni wokhetho lwalonyaka. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osemelelwe ukuba ethule isaziso selanga lokhetho esebenzelana labezek yona esibike ukuba isilungele ukuqhuba ukhetho. Ukomishina wezek unkosikazi Faith Sabata ucele intatheli zindaba ukuba zilobe iqiniso ngenhlelo lamalungiselelo okhetho. Ukuthaze intatheli zindaba ukuba zihlale zithiye indlebe ngenguquko ekhangelele ukuba khona ngezokhetho yona esiphumelele edale lephalamende isilinde ukuyasayinwa ngumongameli Mnangagwa.
Ukhetho lolu olwalonyaka ngikhangelela ukuthi sincengeni abantu sibagqugquzeleni ukuthi luqhutshwe ngokuthula, njalo sinanzelele ukuthi siyananzelela ukuthi ukhetho lolu luzabe lukhululekile, njalo luzakube lu-free and fair elections ikwenza mutsho. Kodwa engikubonayo ngokhetho lolu luzakube ingathi lunzima mbijana.
Intatheli zindaba esebenza ekhuluma FM unkosikazi Nokuthula Ndlovu ongene imfundiso yokuloba ngezokhetho uncome imfundiso abayiphiwe ngumnumzana Vincent Kaiya lezek ngezokhetho ethi kubavule amehlo.
Namhlanje sihlonyisiwe kakhulu ngohlelo lolo lwezikujolene sihlanganise intatheli izindaba. Kuhle kakhulu ukuthi sesizabakwazi ukuthi uhlelo lokhetho luzayo sikwazi ukuthi siluphatha njani njengentatheli izindaba. Sibekwazi futhi ukuthi xa sihamba sithathe izindaba sikhangelane futhi kakhulu kulolu hlelo. Kungakho lolu hlelo lube luhle kakhulu kithi. Kanti-ke futhi sibuye safunda ukuthi thina-ke njengentatheli izindaba kumele ukuthi sibe lokuphatheka njani ngesikhathi lesingabi sengozini ngesikhathi sithatha izindaba.
Ukhetho lwalonyaka luzaqhutshwa ngendlela ehlukile kuneminyakeni, kodwa akunamitshina ezasetshenziswa ngalesi sikhathi. Akunapenda abavotayo abazagqamuza iminwe yabo ukukhombisa ukuba sebevotile, kodwa kuzasebenza usiba. Abezeki bathi bakhangelele ukuba kuthathe umzuzu owodwa kusiya kwemithathu ukuba umuntu avote njalo. Kusenjalo izeki isikhuphe amabizo endawo zalapho abantu abazakuyahlola amabizo abo kuluhlu lokuvota angaba zinkulungwane ezedlula ezilithumi, i-10,807. Labo asebalahla ingwalo zesiqinisekiso sokubhalisela ukuvota bakhuthazwa ukuyahlola amabizo abo ngesithupha sezenge esephepha leseplastic lepassport okunesithombe esikhanyayo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abalimi bemaphandleni bathi bafuna uhulumende aqhakathekise ukusetshenziswa kwendlela zokulwisana lenhlupho ezibangelwa yikuguquka komkhathi. Kubika uMavis Gama.
Lokho kuphume emhlanganweni wenhlanganiso ezisebenzisana labalimi bemaphandleni eyela Via Compesina esigabeni ezivalisa ezezansi lesempumalanga kwezwekazi le-Afrika. Lumhlangano wemfundiso owensuku ezimbili owenzelwe e-SOS Children's Homes eHarare ungenwe iziphathamandla ezivele emazweni angezansi lempumalanga yezwekazi le-Afrika. Emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe e-Media Center ekugqitshweni kowemfundiso, abela Via Compesina baveze ukuba akukho okwenziwa nguhulumende ukusebenzisana labalimi bamasimu amancane lapho behlela izinqumo zokwenqabela inhlupho ezidalwa yikuguquka komkhathi. Unobhala jikelele we-La Via Compesina unkosikazi Elizabeth Mpofu ongumgcini sihlalo njalo enhlanganisweni yabalimi abalamapulazi amancane eyeZimbabwe Small Holder Farmers Forum ZIMSOF ukhuthaza uhulumende ukuba akhulumisana labo lapho kudingwa indlela zokuqeda udubo lokuguquka komkhathi osekubangela indlala.
Engabantu laba ama-multinational corporations yibo futhi abalethi ihlanyelo lezi ezingama-GMOs, kodwa siyakwazi ukuthi thina sasisebenzisa inhlanyelo zethu abadala bethu kade besebenzisa for a long time. So sifuna lezi inhlanyelo lazo uhulumende efake umthetho ukuthi lazo inhlanyelo lezi zibe recognized, ukuthi abalimi babe free ukusebenzisa lezi inhlanyelo.
Uqhubeke ethi abalimi lenhlanganiso abasebenzana lazo banalo ulwazi olujulileyo olungasetshenziswa ukubuyisela isimo kuleso ebesiyiso khona umonakalo oguquka womkhathi ungakabi khona.
Siphumele nomnye umbono ukuthi ama-researchers kababuye labo ngapha phansi, behlale phansi labalimi bekwazi ukuthi abalimi bafunani, kuyini lakho ekunganceda abalimi, ngoba siyakwazi ukuthi ama-researchers labo banelwazi elokunceda abalimi abancane. Sibona ukuthi kule climate change funds, sabona ukuthi thina abalimi asikwazi ngama-funds wana lawo ukuthi angaphi, siyawathola ngaphi, siyawathola njani.
Uhulumende wetheswa umlando wokuthatha ulwazi lwakwamanye amazwe olwehluleka ukusebenza lulethwa ezwekazi le-Afrika osekubangele inhlupho ezifana nendlala lokonakala komkhathi, i-climate change. Bathi sesifikile isikhathi sokukhuthazwa kwendlela zokulima zendulo hatshi ezakulezi nsuku osokusobala ukuthi kazisebenzi ezingaba yizo ezibangele umonakalo kumhlabathi imvelo kanye lokuphazamisa ukunakuhle kwezulu eAfrika. Lumhlangano ungenwe iziphathamandla ezivele emazweni abalisa ele Democratic Republic of Congo, Kenya, Uganda, Tanzania, Mozambique, South Africa leZimbabwe kanye lenhlanganiso eziphatheke kule mikhankaso ezwekazi leAfrika lakwezinye izigaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Yebo, mzwaka domuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ikomishini ekhangelane lokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission isiphumele nhlelo lohlelo lweziqondiso okumele zilandelwe ukulungisisa indaba zokungezwani elizweni. Kuviga ubathabile Masuku.
Umgcini sihlalo wekhomishini le umnumzana Selo Masole Nare uthi sebehlele indlela yokulungisisa indaba zokungezwani. Ethi njalo okumqoka kulolu gwalo ludaba lokhetho kanye nolwegugurawundi okuyizo ezizaqala ukukhangelwa lonyaka.
Sesifike esibangeni sokuthi sikhangeleke entweni ezinjengokuthi sizayihlahla njani indlela yokuyenza umsebenzi wethu. Yilo ithuba elenze sabuya lapha namhlanje sihlahla indlela yokuthi senze ukusukela namhlanje kuze kuphele iminyaka emva. Ungakhangela iphepha lethu esilayo ama-priorities phezulu sokuqalisa ngama-elections kubuye kugugurawundi.
Wengeze ethi ikhomishini izasebenzelana lamanye amakhomishini afana leZimbabwe Human Rights Commission kanye leZimbabwe Electoral Commission kusiya ngokuthi udaba abalukhangelayo lweyama kwezokhetho kumbe ukwephulwa kwamalungelo oluntu. Omunye walabo akade besemhlanganweni umnumzana Strike Mkandla uncume lolu hlelo kodwa usola isikhathi sokuqhutshwa kwalo ethi sifitshane kakhulu okungabangela ukuphathwa komsebenzi ongajulwanga.
Into evelisa lindihluphile ngecommission le yikuthi izawakhona kweminyaka engu-10 eminye yakhona isidliwe already and lesi sikhathi esiseleyo izayakhuluma yonke into kusukela ukufika kwamayikuvala izinto okumele ukuthi ngabe ziyalungiswa bese sikhuluma ngento yonke endalandala sishiye okukhona.
Umnumzana Dumisani Mpofu uthe laloba uhlelo lolu luluhle kumele kucaciswe ukuthi uZulu uzathola ithuba lokubuza okhomishina imbuzo nxa ingabe sebehlulekile ukuqhuba umsebenzi.
Kuqakathekile ukuthi ikhomishini le ibe accountable, not ukuthi only to hold others accountable, yona la ibe held to account. Kufanele kube le ndlela yokuthi umuntu obone ngani ayisayenzi ngendlela ethe izayenza ngayo abe kwazi ukuthi uzayenzani, ngoba siyakwazi ukuthi sesaba la ma-commissions amaningi eZimbabwe lapha amanye akhona agcine information yathi lingaphumi. Currently lokhu esibisina le court ukuthi release idumbu tshena commission report lesiyambako.
Ilunga leMthwakazi Republic Party unkosikazi Ntombi Zodwa Mguni uthi uyajabula ukuthi ukutshengisela kwabo sokuze kwabafikisa kuleli zinga.
Engifisa ukukutsho ukuthi i-commission le it's got to have both soldiers, bengabi yibo bodwa besimela njengabantu bakwaMthwakazi ngapha. Songathi sekusiba lokuzwisisa ukuthi sisuka kuphi sisiya nga kwasiza kakhulu ukuba kwethu lana lathi njenge Umkhakhaso Republic Party ukulwa kwethu first efika FBITC sazobalandela futhi elubhane was so important.
Umhlangano lo ukuhlanganise abantu abavela ezabelweni zonke zelizwe. Ugwalo lalolu hlelo luza kwethulwa kuZulu kumaviki amabili alandelayo eHarare. Ugwalo lolu lukhangelele ukubumba ilizwe elinokuthula. A powerful Zimbabwe for all generations. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Livestock lamhlanje kuhlelo lwabesifazana olweyasihluzeni bomama sixoxa ngokuhlukuluzwa kwabantwana ngabantu abagoqela izihlobo labangane bemuli. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa kwele Malaysia athi ahlasele umuzi kamnumzana Najib Razak oyinhloko kahulumende yakulelo lizwe. Lezinye izindlu zakhe lapho ehlolisisa icala aletheswayo lokufumbathiswa edabeni lwamabhiliyoni amadola achaphazwayo ebhanga lesizwe. Lokhu kwenzakala esanda nqotshwa kukhetho ngamabandla aphikisayo esebuse okweminyaka edlula amachumi amathathu. Umongameli Emmerson Mnangagwa sekhangelelwe ukusayina umthetho okhangelane lezokhetho we-Electoral Amendment Bill ukuze ube ngumthetho opheleleyo. Kulandela ukupasiswa kwawo lidale lephalamende kanye leSenate. Amalunga ephalamende antshintshe umthetho lo afaka okuchiyeneyo okugoqela udaba lokuthuthukiswa kwabesifazana kwezombusazwela kuhulumende. Kodwa inguquko enengi ebifunwa ngamabandla aphikisayo efana lokuthi iZimbabwe Electoral Commission kumele ikhethe inkampani ezadinda amaphepha okuvotela phakathi kwamankampani amanengi afuna lumsebenzi, i-tender process ngesiNgisi kayingenanga. Lanxa kunjalo, abebandla leZANU-PF bathi bayajabula ngalinguquko. Amazwe achiyeneyo agoqela eleMelika leBritane ahlezi ekhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi aguqule imithetho ephathelane lokhetho ngendlela ethakazelelwa ngawo wonke amabandla ancintisayo ukuze ukhetho oluzayo luqhutshwe ngendlela eqondileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umeli weBinga South edalele ePhalamende umnumzana Joel Gabuza olilunga leMDCT kanye lomeli wePhalamende wePhelandaba Mpopoma edale linye njalo engwezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Sizamile ukubana sibonisane silungise okumele kulungiswe. Amabandla amabili iZANU-PF leMDCT kwacubungulwa sibili kulungisiwe lona abalungiseke khona. Kukhona lapho abangazange basukiseke labo khona kodwa engasukiseki kwabo. Sibabona ukuthi hhayi songaphezu kwamandla ethu njengedale lephalamende ngoba okunye kwangikhona kuyabe sokufululiwa kuyiwe futhi ebantwini senze lokhona abantu ngesilungu i-amendment ye-constitution ngoba kuyabe sokufuna khona lokhu sibili. Kodwa okulungisekayo mbona kanti hayi sibambe sakulungisa.
Baba Gabuza, kunengi ebelikhala ngakho njengebandla eliphikisayo ukubana kufakwe kumthetho lo, likutholile yini konke?
Angiyi ngathi sikutholile baba, uyabona ukuhluphayo nxa lilungisa umthetho lonke lingama-interested parties usiqina sokusuka kube lokungathi alizwanani ngoba wonke umuntu ule-interest, wonke umuntu uyafuna ufuna ukuthi ngabe okwamiko kungenayo njengokubona phela abangani bethu abezana PF ruling party bakhanya belamandla amaningi abathandanga ukuthi bekuzwisise okuningi kodwa bayakhohlwa ukuthi okuyizinto lokusilungiselela uZulu silungiselela ilizwe so okuningi asikutholanga okumgqoka okwangukona sikutholanga
babuchuma bayakhonona njengoba uyamuzwa ubaba uGabhuza bathi yebo upasiwe umthetho kodwa okuningi abakutholanga
ukubeke kuhle ubaba uGabhuza ukubana nxa abantu bezichule imthetho leyi kwesi sikhathi sisuka sibe nalokwana nangama-selfish interest okuthi wena ufuna ubona ingungu ikhalele egumeni lakho kubanti-ke kwesi sikhathi akumelanga kube njalo so okulandela ukucela okwenzela wena kungaphumeleli yikho nokuntona bonale becelela ngoba becelela ehlangothini lwabo ukuthiboseve bona kodwa thina sikhathi ukuthi hhayi into yonke esiyenzayo njengabameli bephalamende kumele sezinto zonke silandela umthetho wethu esawufakayo wezimbabwe oyikhonstitution naleyo njengakuthi yona ngiyakwazi kuyona enkulukazi azekhala ngayo indaba yokuthi wona bafuna ukubakhona amabhalo pepa eprintwa nabokunjalo kodwa-ke i-constitution iyakhuluma sobala kubana into leyo yinto efakwe ezandleni ezezeke hhayi khona amabandla lati njengebandla lezanu-p f asikho kubokhona kwani kubandla izeke kuphela
baba uGabhuza uChuma uyakhuluma lapha ngendaba yokubona ama-ballot papers edindwa vele ufuna ukubana kuyiwe kuthenda kukhethwe inkampani ezadinda amaphepha la kalikutholanga lokho kodwa umgcinisihlalo we-zec ekhuluma izolo uthe nxa lifuna lizavunyelwa ukuze bona amaphepha la edindwa ayisiyonto eliyithakazelelayo yini yona le
uyabona ukuthi into le esikhuluma ngayo izabachaya bona labo ngaphambilini sasikhala lapha sikhuluma ngokuthi hhayi madoda alungisana emajele ngoba anyone engagcina eyicandidate yejele kodwa bebona ngathi bona bemdc yithi kuphela esifanele singene emajele kodwa sikubonile phela uChombe engena wabona ukuthi emajele kuvinjani so yikho lakho lokhu kwama-elections isisukile izanu embusweni iza kufuna khonoke sikhuluma ngakho for example one uza kuthi wena uzobukela ukuthi ama-ballot papers aprintwa njani omaprint wakhona ungamazi ukuthi ukhethwe njani kulobuhlobo bani lalo ofuna ukucontesta ama-elections ayinto bekuzaba kuhle sithi thina allright sesifuna ukuyadinga umuntu ozasiprintela ama-elections sikhangele imbali yakhe sibone ukuthi ngumuntu okwazi umsebenzini ngumuntu okuphanisa ukuthi elungise umsebenzi njengemfanelo yini ngumuntu ongelahlangothi alusekelayo yini ngumuntu ongazoze eprinte amabhaloti amaningi ehambe mgudlu enika abanye yini laba ukubukela nje kuprintwa akuncedi but sifuna ukubona ukuthi onikiweyo kunikwe ngasizathu bani uyakwanisa yini umsebenzi unerekhodi eclean yini ukuthi engawenza umsebenzi kumbe wakuwatshontshela ama-election wancedisa ukutshontshela ama-election yini kwamanye amazwe so konke khona kuyasinceda ukuthi kungabi lokukhonona nxa ama-results ama-elections esephumile
baba uChuma sesingabona yini ukhetho oluzayo lusibango lokhululekileyo kuvangelwa ngumthetho lo eseliwuguqulile
umongameli welizwe ubaba uMnangagwa usekhulume kaningi wawugcizelela lokho njalo lathi siyawugcizelela njengebandla elezanu p f akunanto esiyifisayo njengokuthi yona ama-elections lawa abe very safe and credible lokhu sikwenzela ukuthi izimbabwe iye phambili ngoba okangathi izimbabwe imile amazwe onke akhangela athi yona rayiti yenzala into ezichachayo
akwigqibe baba uGabhuza ngamafitshane
ubaba uMnangagwa siyamuzwa sibili but akungabi ngamazwi kuphela kungelezenza akube izenzo kungemazwi ngoba nxa uza kuthi ukhetho luzakhululeka wena ngapha kumsakazweni we-ZBC kukhulunywa ngomnankagwa kusukela ekuseni ize liyetshoni ilanga kukhulunywa ngezalo kusukela ekuseni ize itshoni ilanga fo abanye laba bazawuthola nini sichance yokuthi kukhulunywe ngabo siyayenza amarali akaze sibona i-ZBC iwakhava besesaba ukuthi nxa bethi beyakhipha bakhipha nje okuyingcuzana kwabantu etsholeni bechiya ipitshe enkulu eyiyo ekadinga ixoka eralini
umnumzana Joel Gabuza lilunga le-MDCT njalo umela iBinga South edale lephalamende ubexoxa endawonye lomeli wephelandaba Mpophoma edale elifanayo njalo engowezanu p f umnumzana Joseph Chuma
lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika Dazilichumilane kunkwenkwezi ilizwe leMelika lavula isigodlo salo eJerusalema kwele Israel Umnumzana Jared Kushner, umcebisi kamongameli Donald Trump, uthi ukuvula isigodlo lesi kuveza ukuthi ilizwe leMelika lenza okufiswa ngabangani babo kwele Israel. UKushner uthi lokhu kuza kwenza ukuthi amazwe la asebenze ndawonye ngendlela ephezulu. Uthi lokhu kwenziwe lilizwe leMelika kuveza njalo ukuthi amazwe la alobudlelwano obuvela kude njalo azaqhubekela phambili esebenza ndawonye elwisana lokuhambelani lawo. UKushner uthi basekela ilizwe leIsrael ngenxa yokuthi bavumela ukuthi kube lenkululeko njalo kabafuni ukuthi kwephulwe amalungelo kwaZulu emazweni abo lamanye emhlabeni wonke ejikelele. Uthi ilizwe leIsrael likhuthaza ukuthi kube lenkululeko yezokholo emhlubulweni weMiddle East ngoba kulabantu abangamaJuda, amaKristu labakhonza ezinye inkolo. Ilizwe leMelika lithi lizaqhubekela phambili lidinga ukuthi kube lokuthula eMiddle East. Elemelika lithi liyakwazi ukuthi kulabantu abakhonona ngokuvulwa kwesigodlo selizwe leli eJerusalema. UKushner uthi ulethemba lokuthi kuza kuba lengqubekela phambili kwele Israel kulandela ukuvulwa kwesigodlo seMelika eJerusalema. Lo bekungumbiko oveza imibono yelizwe leMelika.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ekhuluma nentatheli zindaba zemidlalo namhla emini uMadinda uthe abafana bakhe bengabe bebancane yebo kodwa sekumele bekunanzelele ukuba sebedlala kusigaba.
Uxolo ngalokho singeneke kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uMadinda Ndlovu uthi abafana bakhe sokumele batshengise ukuba sebekhulile njengoba imidlalo yeCastlelager Premier Soccer League isifika phakathi laphakathi kwesizini. Kuvika uJoseph Njanje.
Ekhuluma nentatheli zindaba zemidlalo namhla emini uMadinda uthi abafana bakhe bengabe bebancane yebo kodwa sekumele bekunanzelele ukuba sebedlala kusigaba saphezulu yikho kumele bakubone ukuba lo mdlalo akusiwo abafana abancane kodwa ngowabantu abakwaziyo abakudlalelayo lokudingakala ukuthi bakwenze.
Yebo naye siyabumba iteam uteam yakusasa kodwa kumele sibone lakho ukuthi khona nana siyasuka lapho siqale khona sibe kusinye isigaba kwamanje yena njalo mina ngiyazi ukuthi abafana laba igame ezinjengeze Caps United which are self motivating games they will come to the party njengoba vele libona ukuthi kune belokuqala kwanafana singakabi kulesi stage siso sona iCaps nalana abafana laba ayigijimisa njalo bazayiphinda futhi kuliphinda.
Iqembu layo lendazi lele Caps United azanqikilana ngesonto enkundleni eBaba Fields kodwa imidlalo yeviki lethumi lambili yesigaba seCastle Premier Soccer League izaqala ngomgqibelo lapho iqembu leNicrude lizemukela khona elebulawa yeChiefs enkundleni yeAscot. Iqembu leChicken Inn lizadibana leHarare City ngaseLuveve. Iqembu leNgezi Platinum lizadlala lelebulawa yeCity kuthi iqembu leZPC Kariba lizadibana leLeyada ngaseNyamunga. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leJapani Mine lizadlala leChapungu enkundleni yeMaclass. Iqembu leDynamo lizemukela leFC Platinum ngaseRuvaro. Iqembu leTriangle lizadlala leBlack Rhinos ngaseKipo kuthi iqembu leMutare City Rovers lizachana leHerentals enkundleni yeVengere. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Chalocho FC sebedlala esigwaqweni abafana ngemva kokugunyulwa kuCastlelager Premier Soccer League. nyakenye kungasenani siphethe ezosuku ngebezihamba phambili. Ikomishini yezokhetho iZEC ihlomisa intatheli zindaba ngokuphathelane lezokhetho. Abalimi bemaphandleni bathi bafuna uhulumende aqakathekise ukulwisana lenhlupho ezidalwa ukuguquka komkhathi. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo, libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.